isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amathumi amane i-$36,000.
But into yakade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancedisayo lapha akulaza ukukhetha, akula ukukhetha umhlobo, akula ukukhetha ibandla, akula ukukhetha ukuthi lo pichane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorn Grove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amathumi amane i-$36,000. Lumthetho othiwa Statutory Instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasotsha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wesiMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasotsha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasotsha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasotsha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idalela ephalamende andubana ase amasotsha kwelinye ilizwe. Sicoce lomela isigaba sebhinga edalela ephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idalela ephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithesi lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ebona ngokomvikela nokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into yakade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wakho of defense kanye lama generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo president uNyusi. Esingakwazi ukuthi uhambe khona ngale engu chairman yini we security organ organ, security and peace organ, esati kumbuzi kambile njenje mnumzana mnangakwa emelele ilizwe la Zimbabwe. Asila kweni suguti ngabe imele ugu yiku ugu enzagile ni ngobasi ya kwazi uguti guvelebe so ukambe kutala ama buto la utuwa kama mercenaries haba kukelelo mkenel daiki khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi ka Tesla ilukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohlupho lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakho na yalo umsebenzi yabi siya kubani into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekho wabe kutuwa kona hii mega deal haba mega deal hawe Zimbabwe siyawazi kutu nga asaino angani nga wogu ngetisa ilizwe kutuwa isikati sa kona esinengi wogu ya kwenzaga lai kutigulja haba luchwana bona la baba iwa base mbuswe
una umteto uti ni ngugusiwa kwa masocha ukuthi ayogulwa kwelinye ilizwe
ye u president ya mvumela kutuwa uchoge umteto ukuthi kona nga ute wavunyelwa njengo president ukuthi ambe deploy ama socha kwelinye ilizwe uya deploya kuphela nga iParliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho nga iParliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iParliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe nga iParliament ingavumelani lombono wakhe kuthi ukuthi amasocha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya
manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalela eParliament ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliament
esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenye okwakuqala nxa siseparliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eparliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eparliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iconstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi umsebenzi wethu njengamalunga edalela eparliamente okwakuqala ikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe senza esenziwa ngaphakathina kwelizwe kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eParliament ikubumba umthetho okwesithathu ikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba sebhinga edalela eParliament engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i-17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakweza amabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizagqitshwa lamuhla. Uze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe o-Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulolu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalombiko. Njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo.
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende.
Singathi 4,332.
bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo?
Yebo, sebe khona abatsha abasemathebeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi izicindi zethu zonke khona emathebeleland sebefaka yini konke okufana naye.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo lolu luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njelomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kwobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kwobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu loluncedo?
Yena umongameli ngayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni ezikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungaba yinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancedisayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama face masks la agqoka ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama face mask ayi 1450. Kuyobuya-ke ama gloves awe plastic bawiza ngesikhiwa bethi ngama latex gloves ayi 1000 ikhulu lelo. Kuyobuya-ke ama sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ugeza izandla kuyobuya ama liters ayi 23 amathumi ababili nentathu yama liters ama sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abeThorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhona le kontuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomidi aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kweleNgilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamathumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Basakazi ke-Studio 7, ngiyalithanda lonke ngomsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni sisemaphandleni impela eGogwe phansi kwa-chief njelele. Yes, lokhu siku-lockdown sivalelwe sibili okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo singabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi nalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezi zinto emashophu sezidula kakhulu, sezidula sibili okuthi asakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa eliyovuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga.
Unyoni ewanje salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Thina ngapha ewanje silesimanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini ze-Colliery ewanje company Colliery ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafrimaketi, abantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela eyezandla ezi amtholing tatis ngabantu abazidaleleyo abalalutho abantu basemarezeve. Ngifani phato zithi yona i-Colliery sisiyavula amahofisi ukuthi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekunzimeni lapha ewanje?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheni. Ye, hayi siyayibona i-corona sokuphinde kwengeza futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi ezama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernment wezandla kumele acabanga abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziye kudla utshani. Hayi, nalangathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane we-corona. Asiyo into enhle leyo. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathwele nzima babulawa yindlala. Zandla ayikazi yakwanisa njengakithi ngapha emathebhelelini ndivela akazi besincede ngayo. Ngitsho kunganasilamkhokheli, asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayo abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kupha abantu abafayo? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikhoroni buye kathesi isibulele abantu abangu-leveni sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo egugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulawa i-background, singakhulumi ngale abakuthiwa bayi-11. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa i-background kuqala.
Njani ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7. Ngathi ngapha kogodlwayo, eyi, kule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo siphunguluzwa njengabanye. Siyakharaza ukuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba siyakungena lapha uzasiqeda tu. acela sokuthi ngazibasikhangela lathi ngabo ngoba lokudla kuyaphela lokho simele kona kwesosha kulofesi okuhwaliswayo sona sisethu emakhaya sokwathi kuzaze kube njani ngaseyafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangela lapha vele kuyashiya nganamuntu thina lapha kokhona hhayi ngiyabonga mina ngelwanikala uwat 5 iflabuz
salibonani basakazi nabalaleli besitudio 7 mina igama lami ngubhizini yancuba ngikhuluma ngiseplumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku izimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenza umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyenza zithalaza zisaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezalo PF hawu lezo ziyenza zikhulekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathelekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona ngani vele akukho fair ukuthi ezimbabwe kwenziweni yonalelo kuzinqoba abantu kwabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-studio 7 lo ngisogogwa nawo umoya endlombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sitshengise ukuthandana nokukhula ezweni ngizwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abemark-south yomark-north kuzabe khala bekhalela ukubana akula lwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo beqamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona intshelo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ule nhlanhla ngoba sukutshele kulo makhona lakho ekuseni ungamekeleli unywa yenyoka ukuthi uzazibonela uzabizelwa abasnekbak ukuthi bazoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana lokukhula nokuthi angaphandle nxa ukuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelani izinto wena osukwazi sikwazi ukuyisigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esinjekthi uhulumente uzabuya uhulumente uzabuya ama-resources uhulumente lana i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osukwazi kumbefungapha edolobheni wathola ulwazi kungule redio wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze layaphepha engozini ye-COVID-19 iyabona
bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zeleMelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe leMelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus e-Washington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona. Kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani, bahambe emsebenzini kumbe bangahambe emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini, njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini, bantshintsha baze bantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengamapark ukuthi abantu bangahlangana. Bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane. Izinamba ama nombolo ehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu la ka Texas lokho sile lowest number of deaths in the United States compared to other states la lowest infections ngibona ngani lokho ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho and labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto obuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyonto entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leave wayisigcile. So lanxa ubugcini lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lulu ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abachayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala sithi old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema restaurant lapho kule public khona yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza umbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus sibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.